Kati sendaba ku VOA Ndebele.
Lebuka njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesibili ngolwesihlanu mhlaka 1 kuLwezi 2019 ngontungamili Nkomo. Endabeni zekuseni namuhla.
Kuqakathekile ukuthi sidohulumende azinuke amakhwapha abone ukuthi kuze kube le mgoqo yonke le imbangela vele kuyini njalo kuyalungiseka yini na.
Uhulumende usola athi yikungahloniphi komeli weMelika eZimbabwe kulandela amazwi akhe ukuthi umbuso omubi lemsebenzi yenkohlakalo yikho okubhidliza umnotho weZimbabwe athi izijeziso.
Abantu abaningi babanjwe yithudo kodwa ishupho luba khona ngenxa yomumo womnotho ufuna kungazakali ukuthi inani elibanjwe yithudo linganani.
Imoli ezinengi zihlaselwa isihuto kobulawayo njalo kunakanelwa ukuthi imbangela ngamanzi aphuma empompini engahlanzekanga. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende sesole athi kungaziphathi kuhle lokungahloniphi komeli weMelika eHarare umnumzana Brian Nichols kulandela amazwi yakhe okuthi umnotho weZimbabwe ubulawa yikwephulwa kwamalungelo oluntu nguhulumende le misebenzi yenkohlakalo hathi izijeziso ezedeswa amalunga ebandla leZANU-PF yiMelika lomanyano we-European Union. Uambasada Nichols wethule amazwi la ngeviki edluleyo ngesikhathi sokutshengisela esitaladeni okwakuqoqwe nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa esola izijeziso lezi esithi kumele zesulwe. Balutshwana kakhulu abaphatheka kulolu hlelo. Umphathi Ntambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo wethule umbiko olamazwi yaqatha izolo ecothoza uambasada Nichols esithi uziphatha njengelunga lebandla eliphikisayo njalo kalandeli imithetho elawula ukuziphatha kwabameli bezigodlo zamanye amazwe. Uqhubeke wathi eMelika kalimelanga libe lokudelela ngoba uhulumende weZimbabwe engabuquma ubudlelwano phakathi kwamazwe omabili kungabi indaba zalutho. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Dumisani Nkomo.
Bona kuqakathekile ukuthi thina njengamaZimbabwe sizinuke amakhwapha ukuthi ekuqaliseni khonapho vele izijeziso lezi indaba zikhona. Nxa sikhangela nje sazibonela izinto, nxa sikhangela okwenzakala lo nyaka, kwenzakala ngoJanuwari kubotshwa abantwana over 600 people kobulawayo, kutshaywa abantu endaweni ezitshiyeneyo, kuvalela abantu, uku-abductwa kwabodokotela, kunyamalala kwama-activist. Ingakho-ke singakakhombi umunwe. Kebe uqakathekile ukuthi sikhangele ukuthi iminwe eminye emine ikhombe ngathi, ikhombe thina ukuthi thina njengeZimbabwe lohulumende sesehluleke ukulungisa ezombusazwe nezomkonomi, yikho sesithola sesiphakathi kwezijeziso zona lezi. So kuqakathekile ukuthi lohulumende azinuke amakhwapha abone ukuthi kuze kube le mgoqo yonke le lezijeziso zonke lezi imbangela vele kuyini njalo kuyalungiseka yini na.
Lanxa kunjalo uhulumende uyatsho ukuthi ukuziphatha kwesigodlo seMelika eZimbabwe akutshengisi imithetho okumele ilandelwe kwezobudlelwano lamanye amazwe badlulise amalawulo.
Angiso diplomat, khuluma njengomZimbabweni kuground ukuthi uhulumende laye wanxusa izijeziso zona lezi ngendlela aphatha ngayo ubuchapha izakhamizi zaseZimbabwe, indlela abanyathela ngayo amalungelo abantu, indlela nje sithola abantu babephunga inyamalala beabductwa lezo mkonomi ngasikhangela indaba ze corruption sesibona umuntu yedwa nje ebotshwa so mona zani sesizivaka ama-sanctions njengelizwe ngokuganga ubudlwangudlwangu ngokutshontsha kukhona kuhulumende abantu babezama ukusebenzisa oku-constitution bedemonstrate bavinjelwa so of course kumele ku-investigate everything must be based on facts but at the end of the day uhulumende obusayo must be accountable nxa kunyathezwa amalungelo nxa kusiba le-corruption nxa i-constitution ingalandelwa nxa kungela ama-economic policies acacileyo nxa abantu bedubeka kungakhanyi ukuthi uhulumende wenzani nxa ifuweli iswelakala besehlile ukuba le mpendulo ukuthi kwenzakalani
singabe sibona lapha uhulumende weZimbabwe sethatha inyathelo likalowo wayengumongameli umnumzana Robert Mugabe elokwethukana lamanye amazwe
ye mona zani sesesigabeni sona leso njengoba khanye zani sazama sibili ukucela imali ucela i-investment kukhanya kusehlula bona zani khathesi sesisebangeni lokuthi uhulumende okhona khathesi useza bani njengahulumende kamgayo ukuthi uzeashone ethukana lamanye amazwe
uhulumende uphinde wathi engagcina engasakhulumisani lele melika ubona ele melika lisithi
mboni ngoba ngikhuluma nje khathesi izimabhi yathola imali eningi nje yokudla kubo-US aid imali yabo-porridge lani lani izimali ezingatishinkandani
umnumzana Dumisani Nkomo ucubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni lo sithandekile mhlanga we-studio 7 ekobulawayo kasenelisanga ukuxoxa labesigodlo semelika eZimbabwe ngalolu daba
le yi-studio 7 esakaza eZimbabwe lisizo siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC lisibamba kumagagasi aku-909 medium wave laku-shortwave 6175 laku-9825 kilohertz ekuseni kusukisela ngo-6 kusiya ngo-7 am kuthi-ke ntambama kusukisela ngo-8 kusiya ngo-9 sitholakala ku-909 medium wave laku-shortwave ku-4930-13860 laku-15460 kilohertz ku-live talk sitholakala ku-shortwave ku-4930-13860 laku-15460 kilohertz kusukisela ngo-8 kusiya ngo-9 ntambama
sokusesetshelwa ukuthi kungaba kuqhamuke umkhuhlane wesihudo kobulawayo kulandela ukuhlaselwa kwezimuli ezithile isihudo kuleli dolobho abanye abahlaselwe ngomkhuhlane lo bathi bacabangela ukuthi kungaba kubangelwa ngamanzi angahlanzekanga avela empompini zabo isikhulumeli sikamasipala unkosikazi Nesisa Mpofu utshele i-Studio 7 ukuthi abakazwa lutho ngalolu daba kodwa uthembise ukucwayisisa uChris Gande we-Studio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso yezakhamizi zaleli dolobho ebulawayo Progressive Residents Association unkosazana Otilia Spanda yena othi sibhahile isihudo lesi
abantu abaningi babanjwe yisihudo kodwa uhlupho lubakhona ngenxa yomumo womnotho kugcina kungazakali ukuthi inani elibanjwe yisihudo linganani ngoba abantu bagcina bengafinyelelanga ezibhedlela kumbe emaklinikhi kodwa phose amalokishi wonke abantu bayakhala ngesihudo esibabamba ukuthi bagcina bengasazwisisi abantu bacabangela ukuthi kumbe amanzi maye sebuya buye lerusi kumbe vele yona imithi yangkhona kayisakwana
manje bona labo ababanjwa yisihudo lesi bagcina besila ngemva kwamalanga amangaki
abanye kuyabaqhuba siliviki yonke abanye kube zinsuku ezintathu ngiyabona kuyabe sokusiya ngokuthi umuntu yena uhambile yini ekliniki kumbe omunye uzenzele ngekhaya kodwa iningi labo engunanzeleleyo balutshwana abahambileyo ezibhedlela besesaba indleko lokuthi vele sathi njengba siyafika kuthiwa kula maphilisi ambetheni
okwenza abantu becabangele amanzi kuyini
yikuthi singaye sigule izisu ubulawa yonke into engasihlanganisa njengobulawa yonke kakhulu ngamanzi ngoba yiwe siwanathayo lokuthi khona okhayahamba abuye ngemva kwensuku ama pipe aduka amanya dabukile amanya semadala
wona manzi nxa ependuka eke avalwa okwesikhathi ahlanzekile yini nxa wakhangele ngamehlo
haya siye ngcolile ukuthi ngaleso sikhathi yabusesaba lokwanathi abe ebomvu kube sokusithi ngokuya nje kwesikhathi ngokuya kwamahola wabone sejintshi
manje abanye bathatha nyathelo bani elenza becine bengaguli bayabilisa yini njengalokho siyasikuzwe ukuthi abanye bayabilisa befake imithi
kunzima ngoba kathesi anjeona amagesi angibona vele malushwana bangabilisa ngawo inkunu yabe vele ezithole enzima so abantu ambona ukuthi bayakwenelisa konke khonoko okukhona ukuthi bayazama ukunatha wona lawa amanzi awechukela isolution bezama ukuzisiza ngayo ngoba uyabungakwazi ukuthi sikubamba nini uyathuthi yathi uzomunye layethi sikubambile ikakhulu iviki eliphelileyo abantu abaningi bebebanjwe izisu kakhulu
manje bona osubazwile abathatha amanyathelo ezindlini bengayanga esibhedlela bathi baqeda njani isihudo lesi
bayanatha wona amanzi ona lawa ayechukela umuntu aqhubeke ngawo kodwa lokhu egijime njalo umama engimazi yesizinda simqhube 8 days elokhu ehuda
uNkosazana Otilius Banda isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi zakwaBulawayo iBulawayo Progressive Residents Association bexoxa ecingweni lo Chris Kande we Studio 7. Selikubonile na la kubala njalo okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla ethula izindaba ebulenjini beinternet ezimlife.com ithi kulowesifazana omangalele umphathintambo wendaba zasekhaya umnumzana Kane Matema losikomitshi wamapolisa umnumzana Godwin Matanga enkantolo esithi kumele bamhlawule imali edlula ingxenye yesigidi phezu kokubulawa komyeni wakhe ngamapolisa. Unkosikazi Memory Spanda uthi umkakhe umnumzana Onwadi Macharanga udutshulwe ngamapolisa wafa ngomvimbitho ngemva kokwala ukuwafumbathisa imali engange-$2. Iphephandaba le-Chronicle lona lithi umongameli Emmerson Mnangagwa ukwele eBotswana namuhla lapho azaphatheka khona emkhosini wokugcoba umongameli walelo lizwe umnumzana Mokgweetsi Masisi yena onqobe ukhetho olwenziwe kunsukwana ezedluleyo. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Anyazingelela emsakazweni weStudio 7 lapha nyike ngezwe lapha likhuluma ngenhlawu bekhuluma ngenhlanyelo ukuthi emathebelelendi kuyabuya inhlanyelo le. Ngiyabona kithi kuward 1 ngiyafana nomhlekazi uma engazibuye ngoba le nhlanyelo kuward 1 vele usihlebu wathi iyathathwa ngabantu bezana kuphela. Abantu bakhona bayabhalana bezebhala abantwana vele abawe bezebhala lamabizo ezinja awafuni ithathwa ngabanye abantu bayithatha bebota bebese besithi bona vele ilizwe ngelabo kabavumi vele ithathwa ngabanye abantu. Uzinqwese fiwo zothale nye party ngoba ivela kumnangako. So thina kuyafana ukuthi vela asiyithole enhlanyeni lakhona nje ukukhuluma nje lokho abakwenzayo.
Linjani Mahlabezulu? Ungqaba into okhulumayo lapha. Into ekhona lapha laba bantu uhulumende wethu lo ongahloniphi amalungelo oluntu bebe lokho bekhiqiza imali engasebenziyo kwamanye amazwe. Mina ngikubone kuyinto kuyiplani enhle leyo ngoba into yakhona le hayi babe befuna ukuthatha izimali thina esizisebenza kwamanye amazwe ngamaplani ngoba besithi yabo iyasebenza kodwa eyabo iphelele ebhoda njengenetwork.
Kahle angisazwisisi baba abantu bakithi sebedlala ngempilo zabantu okwenzakalayo bethule imali ezasetshenziswa kunye lamabhondi kanti kusetshenziswa imali ezingaki elizweni eliyi-1 abake bekele umdlalo benze into eseriyasi nxa kuthi kuyabehlula betshiye phansi
njani Studio 7 labalaleli igama ngugabadela mina nje into engayisho ukuthi imali le entsha kuthiwa iyafika izofakwa le i-government into esizoyenza le mali le izobulala wesi umnotho elizwe lenene izobulala yonke into ukubhiliza total and siyafika uDisemba kuya kurongo khona phetha ngale mali yena le abayifakayo because ayizi ukuzonceda lutho nje ukutheni but izobulala okwedlula lokho esikhala ngakho manje kusazoba wesi because wonke umuntu uyasefuna ukuthi ebe nayo ekhuphule zonke izinto anazo especially emashopu kukhuphuke yonke lento le angazi ukuthi bayenzani laba bantu la ngabayekile nje khona lokhu kade bekusebenzisa kuphela noma imali ishoda sonkinga but manje sebezoyenza kube west within 2 weeks nje ngavele ingena kuyahle kube west asazi iziphokophoko zabantu lezo
sanibonani bakwethu ninjani siyajabula mpela ngokuba nisikhiphela lezi daba ezimnandi kanje futhi sazi ngalelizwe mina ngulameki ngakwancube phuma ngasetsholotsho yikho-ke ngisho nami ngombono wami i-ZANU-PF ihlulekile ukufika kwe-ZANU-PF ihluleke kudala bengabanye abantu kabathiye nje umbuso bathiye banika abanye bazame behluleke lapho bona kwabo abasahlalelanga ukuthi badinga ukubusa bahlalele nje ukuthi imali lokube besichaphaza kuphela ayikho into abayihlalele ayikho enye into engatshintshwa izanu ngelithi inhle lutho olonke sasemuve salandela izanu isizanu zasiza izanu izayenzana ngeke yenze lutho sibuhlungu ngempela ngoba ilizwe lakithi lisifile ngendaba yabantu bobona laba bezanu izanu izosiza ngani kanye ziyasiza ngalutho izanu iyehluleka nininini awu uyehluleka umgabe wabulala abantu laye lo mnankakwawo wayelapho ngaleso sikhathi kugrawundi iqeda abantu namanje lonke sababulala abantu uyakholisa yena udla kamnandi esidla imali zabantu betshontsha bonke ngamasela izanu kanye lamntu orayit amasela wodwa isigebengu
Studio 7 linjani ujonka okipsi labo sithandekile khona ngabo ntu kamini ngiyaribulisa inti ke ngikhulume ngale mali kwamthulile engalangqondo le kambe nxa kakathi bona bakhanda imali entsha ezancedisana le bhondi note into efileyo kusho ukuthi la imali yakho yokufile phila kuncedisana njani le nto efileyo asakwazi abakwenza ibonaba abantu abaphumela bakhandela thina udubu bona bayisebenzisa imali yena le bebanika thina abantu esihluphekayo esidubekayo ngapha emakhaya lokhu yikusiphoxa loku bahlale ezinto egeme bagada ngayo yena le mali ama-RTGs abo akungamafoni nothi kwabo kunoku bayisebenzisa ukudlala ngathi loku
benza kahle ukuthi befakele isijeziso ngoba ukuze befakele isijeziso i-Britain yayibona ukuthi yona ilungele labantu balephula yayibona ukuthi abantu eZimbabwe amalungelo alandela lebandla leZANU-PF bona ukuthi i-ANC yona ayilandaba lezabantu eZimbabwe nxa abantu eZimbabwe bethiwa njengezinja abantu abangomama labantwana bona lokhu abalandaba lakho abakhulumi ngakho bona balwela abaholi beZANU-PF abenza ngabomu ngoba abaholi beZANU-PF benza ngabomu uma befuta isijeziso zenhle ziphume abayekele uhlume zabantu simple waye kona bengafuni ukuthi bekele uhlume zabantu kodwa befuna ukuthi isijeziso ziphume lezi abazivala ngobritain kutho ukuthi ukuthi abantu uhlume zabantu bakufuni ukuthi-ke isijeziso zikhutshwe bayakufuna futhi so kuyinto elula kakhulu lokhuyana abekele uhlume zabantu benze njenge-South Africa i-South Africa iyahlelendlela amalungelo abantu iyabahlonipha abantu akekho umuntu ohlukunyezwayo e-South Africa iyakhula izingane labomama i-freedom of speech ikhona inkathelo ezindaba zikhululekile wonke umuntu ukhululekile ama-opposition party akhululekile wonke nje umuntu ukhululekile e-South Africa yikubona la mazwe omhlaba ehlonipha i-South Africa so i-ZANU-PF layo nxa ifuna ukuthi ikhuthele isijeziso ihlonitshwe ngamanye amazwe ayiyenze njenge-South Africa ingarojwa yi-South Africa i-South Africa irobha i-ZANU-PF
لا labo ke bekungabalaleli be Studio 7 abasithumele imlayezo yabo nge WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Ukumbule nxa urekhoda ube sendaweni ethuliyo engelamsindo njalo wenyuse iphimbo ukuze uzwakale kuhle. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Umongameli wele Iraq usethembise ukuqhuba ukhetho maduze kungatholakala ozangena esikhundleni senhloko kahulumende. Izulu lesikhukhula elidilize imizi yabantu abedlula isigidi kule South Sudan selihlelwe ukuba yingozi edinga ukuphathwa ngokuphuthuma ngumongameli walelo lizwe. Ezigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili eMelika. Amalunga edale lePhalamende lezinga laphansi leHouse of Representatives avotile izolo avumelana ukuthi kumele lelidale liphenye icala eletheswa umongameli Donald Trump elokudinga ukungenela kwele Ukraine kwezombusazwe weMelika. Amalunga ebandla lika Trump elama Republicans avote esala ukuthi uphenyo lolu luqhubeke. Kodwa lokhu akuchongo lutho ngoba ama Democrats ayiwo alawula idale laphansi evotele ukuqhubeka ngophenyo lolu. Ama Democrats avote ebambene ama Democrats avote ebambene lama Republicans ekuphikiseni lolu phenyo mabili kuphela. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Mqondobanzi Magonya.
Kumele ukuthi sizwisise ukuthi ukwethesa umuntu icala ngendlela abethesa ngayo uTrump kuhamba njani, njalo ukuze into yakhona iphumelele ayifumanwa elecala ethulelwe isigwebo umango asonto ezakwenzakala ekuseni nje for 1 hour kuthiwa sokuphelile. Lapho kukhona kathesi kugatsha lwephalamende olungaphansi, into abasayenza kathesi ukuthi basamethesa icala umnumzana uTrump. Ukumethesa icala akumkhiphi esihlalweni. O abakuchoyo ukuthi sebelakho okubambekayo ababona lapho umnumzana uTrump aphambanisa umthetho khona. So ke ngalelo ke sebeza kudlulisela phambili ukuthi umnumzana uTrump abe ngumuntu oyathonisiswa, engathonisiswa esasekhona esihlalweni sakhe. Nxa ethe wafunyanwa elecala usezasuswa ke esihlalweni sakhe abe segwetjwa. Kodwa ke into emgqoka yile esikwaziyo ngelanamhlanje ukuthi ibandla lama Democrats ku-Congress livotile ukuthi i-processionale yokuthi umnumzana uTrump etheswe lawa macala kayiqhubeke phambili. Sikhumbule ukuthi kulogajalwa ngaphezulu i-Senate. I-Senate ye-America ivele ikontrolwa ngama-Republicans. Yikho lapho kumele ukuthi kuyevotwa khona bevumele ukuthi i-processionale yokuthesa uTrump icala iqhubekele phambili. Ngileqinisa lokuthi ngibona sengathi yikho lapho kuza kuba le-problem khona.
Amanye amazwe omhlaba wona athini ngenyakanyaka yonke le enzakalayo eMelika?
Sokusiya ngokuthi abantu bona besikhuluma ngabo umba amazwe omhlaba onto abesikhuluma ngawo yiwaphi. Amazwe avele alokhophe le-America babona kuyinto enhle eyenzakalayo ukuthi upresident we-America etheswe icala agwetshwe. Kanti ke kulabantu abavele emazweni amaningi kunhlangothi ezihlukeneyo ikakhulu laba abathutshisa ngamalungelo abantu, especially amalungelo onsundu, bakubona kuyinto eqakathekileyo ukuthi umnumzana uTrump kumele ukuthi afunyanwe elecala aphume esihlalweni ekuqalweni ngoba umuntu osedale ukungezwani lokuzamazama phakathi kobudlelwano kwabantu beAmerica lamazwe wonke jikelele nje emhlabeni mayelana ngendaba zombala. So ukuthi amazwe omhlaba akubona njani sokusiya ngokuthi vele lawo mazwe omhlaba balobudlelwano obunjani njalo bunganani la iAmerica njalo yena ngokwakhe uTrump bambona ngaliphi ilihlo. Ngunika umzekeliso wabantu mhlawumbe singathi thina eWest Indies or some African countries or laseAsia khona esazi khona ukuthi vele akula muntu othanda uTrump.
Umnumzana Mqondo Banzi Magonya uhlaziya ezombusazwe sexoxela ekwelebhilithane. Siyabonga laba bukeleyo lapha enkundleni yeFacebook. Siyabonga uxhaso lwenu ngoloba nike laphana Aaron Dube umthemba ozithembayo. Uthi wena linjani msakazi Noxa Shamu. Uthi wena mwashing live in Benoni. Siyabonga ngendaba bafo Cyprian Dube. Utena, they are blaming the United States Embassy just because it veza amahlazo abo. Musa Mazibugo, utena nkomo unjani mzala wam. I'm watching Mr. Renberg Mzanzi. Yabanda kancane today. Big boy nkomo. Utena, morning Mr. Nkomo, ngingu big boy a Renberg. Wishing Zimbabwe all the best on economic recovery. Love you all, my countrymen. Jonathan Sola utwena yebo linani. Siyabonga ngoxhaso lwenu. Banele nkomo la ukhona ke laphana uthi silawe nkomo za thina sise changane sichaya izitina mikanki wani sekubona ukubana lawe ubukele ye ngabafana be Brunapack Challengers ngumbata pela ehamba ke leqembu lake le Brunapack Challengers bese kubela usiyalo ngengoma ke emnandi liyayizwa ziyabuya ziyadubuka ziyashelela. Wathi bona bangifuna ngifile. Silehlaphuneke kudlalate lakhe Elicha esizalethulela khonapha lona khonapha emsakazweni we Studio 7 kungekudala nje kuwoza Friday. Sisiphetheke ezekuseni ngebezihamba phambili. Uhulumende usola athi kungahloniphi komeli weMelika eZimbabwe kulandela amazwi akhe ukuthi umbuso omuvi eZimbabwe lemsebenzi yenkohlakalo yikho okudiliza umnotho hatshi izijeziso. imuli eziningi zihlaselwa isihudo kobulawayo. Kwaneleke Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngowa-fast 7 ntambama phela. Hayi ke eyami impelaviki isiqalile, asibeni sonke ngolwesibili ngeviki ezayo. Tshone kuhle.